Izakhamizi esiqoqelazo zithi nxa uhulumende engaqhubekela phambili aguquli isekelo sombuso welizwe engazwanga imbono yazo, kuzavela obala ukuthi ukhangelela phansi uzulu emaphandleni ngoba kusitsho ukuthi imbono yakhe ayiqakathekanga. Ikomiti edalele ephalamende ebona ngokubunjwa kwemithetho iqale imihlangano yokuzwa imbono kazulu ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe njalo kulesi sabelo lo mhlangano uqhutshwe ngolwesibili edolobheni leGwanda. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enandeni uthi njengezizalwane zakuleli balelungelo lokuphatheka ekubunjweni kwemithetho elizwe esithi kuyinhlala yenza ukuthi uhulumende abakhohlwe phakathi kwesikhathi bakhunjulwe kuphela ngesikhathi sokhetho.
Kusenza i-referendum kwaba ngcono ngoba babevota abekhophathi befika lapha nalapha. Khathesi lokho phuma okwenziwa thina ngapha emakhaya ngathi thina vele senziwa nje abantu abadingakala nxa sokusiyavotwa kuthi after amavoti siyalahlwa. Imbono yethu kayithathwa, kuthathwa imbono yabantu abasemadorobheni yibo abakhangelelwa engathiwa ngabantu abalolwazi olungcono odlula thina ngapha emakhaya. Mina kubona kwami thina ngapha emakhaya sincindezele kakhulu kakhulu labantu basemadorobheni.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu oyisakhamuzi emahlokohloko eshake othi kumele kuvotwe ukuze intando kaZulu ivele.
Asizange sibuzwe, angaguqula isisekelo sombuso engazange abuye kithi. Into kufanele abuye kithi abantu.
Njalo nxa eguqula isisekelo sombuso usiguqula through ikhabhinethi kumbeni usiguqula ngoba isisekelo sombuso sabunjwa iZimbabwe yonke jikelele. Kumele abuye ayenze another referendum abantu simtshele okokwenza.
UNkosazana Edith Ndlovu oyisakhamuza komtshazo uthi usemnyameni ngodaba lokuguqula kwesisekelo sombuso esithi indaba bazizwa ngelikabathe emakhaya.
Njengoba sisereserve khona asilama-radio, asilama-TV. Bakhona abalawa ama-TV lama-radio. Pho njengoba usibona singogogo sinje siyawabona ngapha ama-TV. Sizizwa kanzima, sihambe suza yeye kuthiwa, kuthiwa. Uyabukwazi ukuthi kuliqiniso mbi hayi.
Umnumzana Joseph Khumalo esine njalo isakhamuzi sakomtshazo sithi ngawo uhulumende uyama ukuguqula isekelo sombuso esikhona.
Lolu daba ngalathi siyafaka imbono yethu ngoba lo daba lusihlupha kakhulu ukuthi kambe iconstitution yona yena lo okhulunywa ngayo ukuthi iyamendwa ingakasebenzi ngokugcweleyo kodwa sokuthiwa ibe le amendment. Angithi thina abantu yitho kumele ukuthi sitsho ukuthi khona hhayi sibonani i-constitution lepha isizwisa ubuhlungu kodwa sokusimangalisa yukuthi kadeni uhulumende nguyo sebuya esithi ayiguqulwe phela i-constitution le sikhumbula ukuthi is-people driven.
Ukansila ka-Ward 6 komtshazo umnumzana Kelon Skula uthi njengezakhamizi akula sebekuzwile ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu.
Ngiyabakhokheli abantu athembele kithi ukuthi okuyabe kuvelele ekutshintsheni kwezinto kufanele bezwe ngathi. But njengoba nje ngikhuluma anzange ngizwe i-report ekhuluma ngesitshintshwa sombuso but siyakulakazelela ukuthi kufike lathi ngakithi ngakumaphandleni.
Inguquko efuna ukwenziwa kusekelo sombuso inika umongameli welizwe amandla okuzikhethela abasekeli bakhe kanye lamalungu edalele ephalamende abangangenanga ukukhethwa abayisikhombisa. Ngaphandle kwalokhu kudingwa njalo indlela yokwengeza inani labasakhulayo labesifazane edalele ephalamende. Kusenjalo inani lasebebanjwe emkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni seliqongele laya kwabangamathumi amane lasithupha, iningi labo kuyizizalwane zakuleli ezivelela kwele South Africa leBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisegongwe komtshazo ngingu-Albert Ncube.